Yengibona ngifanele ubana ngincintise ukuba ngukhansela nxa sikhangela ngelihlo elibanzi umbuso wezigaba kumbe i-local authority kumbe i-local government iyemqoka njalo eqakathekileyo.
Ngalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 7 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wabancintisana laye umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa baqhubeke besenza imihlangano ebigcwele abantu endaweni ezithiyeneyo zelizwe.
Ngibona ngifanele ubana ngincintise ukuba ngukhansela nxa sikhangela ngelihlo elibanzi umbuso wezigaba kumbe i-local authority kumbe i-local government iyemqoka njalo eqakathekileyo.
Lamuhla silengxoxo labanye abancintisayo ababalisa olwela ilungelo likaZulu umnumzana Dumisani Nkomo.
La ngingabona ukuthi hayi i-opposition le ekhona yehluleka ibhizi nika ama-excuses ngokuthi asiyenzi lokhu ngenxa yokuthi i-ZANU-PF ithi hayi mina ngathi hayi mina ngangena mbe ngu-member of parliament andisoke mbela ama-excuses anje.
Silomkhokheli njalo webandla le-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndibali.
Ngenxa yokwethuka ke isivunguvungu esibuyayo esenguquko izani yabi siyaforja ama signature kulabanye ke abanye kabengasikho kunhlanganiso yethu abathi bayi TCC abameli TCC kumane indaba yokuforja icala elizweni lesibaba.
Kambe ibandla le-CCC lizanqotshwa ngokufaka abantu abangakhethwanga nguZulu ukuthi balimele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda
siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni thina
kwedakini madoda siyovota.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wabancintisana laye umnumzana Nelson Chamisa baqhubeke besenza imihlangano ebigcwele abantu endaweni ezithiyeneyo zelizwe. Umnangagwa ubesemdawadawa Growth Point esigabeni seMashonaland East. Kuthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa yena ubesesakuva stadium eMutare. Sixoxe lomunye wabancintisa kukhetho lokudinga amakhansila edolobho lakoBulawayo umnumzana Dumisani Nkomo olwela ilungelo likaZulu.
Yengibona ngifanele ubana ngincintise ukuba ngukhansela kuward 5 koBulawayo ngoba nxa sikhangela ngelihlo elibanzi umbuso wezigaba kumbe i-local authority kumbe i-local government iyemqoka njalo eqakathekileyo ekuthuthukiseni izindawo ezitshiyeneyo ama-local authority ayabamba isikhwama le-budget njalo ayakhangela inhlelo ze-service delivery ayakhangela inhlelo zokubana uZulu uhlezi uhle. So mina ngibone kufanele ubana ngincintise ukuze lami ngincedise ubana uBulawayo abe nguBulawayo esimaziyo, abe nguBulawayo othuthukayo, abe nguBulawayo njalo obukekayo ukuze lokhu kube into eyenzakalayo. Ngibone kufanele ubana lami ngime kuward 5. Uward 5 yiward enkulu, uward 5 ule industrial area, ule low density, ule high density, usukele Chabalala extension, aquma ngene Manda, ngene njalo ewo Mthoni West, Bellevue, Morningside, Stojiwe, Nyefa, Mona, Hillside West, Hillside South, Palm Green. So iwadi enkulu kakhulu, nxa ngisanelisa ukubana lami ngcedise khonapho ibona lami ngiyabengcedisile ekuthini ngithuthukise uBulawayo.
Ukuyini ukuthembisa uZulu nxa uthe wakhethwa ukuthi umele isigaba lapho ngcintisa khona?
Ngithembise ukubana ngizasebenza lezakhamizi ngibe le mhlangano on a regular basis lezakhamizi ukuze sibone ukubana singancedisana kanjani kube le service delivery enhle kuBulawayo. Okwesibili, ngibona kufanele ukubana amasuburb onke la yi-13 aku-ward 5 abe lama-development plans akhangela i-short term, medium term, long term. I-short term sikhangela izinto ezingenzakala njengokuhlanzeka kwezindawo, ukuhlanzeka kwesigaba, ukulungisa khona lokho okungalungiseka, ama-street signs amaningi awasebenzi, ukulungisa khona lokho okungalungiswa, ama-street signs, ukulungisa izakhiwo ezifileyo. Okwesibili, medium term sebe sikhangela ukulungisa okufana nalezibane, ama-street lights, ama-street lights amaningi awasebenzi, ama-storm drains, imigelo njalo ayisebenzi. Lokhu yizinto ezilungiseka. I-long term sesikhangele ukulungisiswa kwezakhiwo ezikhona phela eziningi, sikhangele njalo lemigwaqo, ubana kulungise umgwaqo ward lapha esikhona, kulungise njalo lama recreational centers ngoba vela khona kule Bellevue recreational center, kube le njalo le municipals, njalo sama projects amaningi khona besigabeni amaningi aphelele endleleni ngilenkangulelo ukubana avuselelwe, njalo kube lama projects amanye amatsha azancedisa omama, ancedise njalo labasakhulayo.
Lo-ke ngumnumzana Dumisani Nkomo olwela ilungelo likaZulu njalo encintisa ukuba ngukhansila wedolobho lakoBulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, siphinde saxoxa lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndivali, yena oncintisa ukuba lilunga ledale lephalamende emagwegwe koBulawayo.
Okwanyenza mina lami ngadecida ukuthi ngijikele ingwani yami phakathi kokuba ngu-member of parliament, ikuthi ngabona inhlupho eziningi emagwegwe, inhlupho ezinjenge-sewage, inhlupho ezinjengama-potholes, inhlupho ezinjengokuthi ogogo bayathwala nzima ukuthi bethole i-medication, inhlupho ezinjengokuthi abantwana sebengene kuma-drugs, abantwana bala msebenzi, inhlupho ezinjengokuthi akula medication, abantu bathwala nzima ukuze bethole i-medication kumbe usizo ebusuku. Ziningi izinto ezinjengendlala, into ezinjenge-school fees, izinto ezinjengokuthi abantwana abangamankazana sebezithwala masinya. So kuningi kakhulu, ku-include into ezinjengomkhuhlane wengculazi. So lami ngabona ukuthi hayi, i-opposition le ekhona yehluleka ibhizi nika ama excuses ngokuthi asiyenzi lokhu ngenxa yokuthi iZANU-PF ithi hayi. Mina ngathi hayi, mina ngangena mbe ngu-member of parliament, aso ngembe la ma excuses anje. Mina I'll take ama problems abantu head on and ensure that I represent imagwegwe. Ngingumntwana wemagwegwe, mina ngifunde emagwegwe secondary, nginje kuyimagwegwe secondary. So ngifuna ukuthi at least lami mbuye ngizoncedisa njengomntwana okade ehambile ekhatshana emazweni, kodwa ngilethe ulwazi lolo endutholileyo emazweni ukuze ngitshintshe impilo zabantu.
Ukuyini okuthembisa uZulu nxa uthe wakhethwa ukuthi umele isigaba lapho ncintisa khona?
Mina engikuthembisa uZulu ukuthi ngiyimemba ye-EFF Zimbabwe. Kodwa njengoba likwazi ukuthi EFF i-1 i-Africa jikelele, thina sebenza labo baba o-Julius Malema, esikhangelele ukuthi i-Africa kumele kube i-borderless Africa. Thina amazwe wonke la khona e-Africa siwabona njengama-villages aphakathi kwelizwe okuthiwa Africa. So sifuna i-Africa ibe borderless. Thina sifuna ukuthi indaba ye-land ikhangelwe, i-land ithathwe inikwe abantu abamnyama, i-government yabantu abamnyama ibe yiyo e-preside over i-land. Then thina sifuna ukuthi emagwekwe ama clinics evulwe 24/7 lama clinics nje ilizwe lonke jikelele evulwe 24/7 including ama clinics asemakhaya kodwa kwakhathesi ngikhayelele ukuthi imagwekwe nxa ngingangena ngibe member of parliament ama clinics wonke emagwekwe azavula 24 hours njalo ngikhangelele ukuthi ngiintroduce into okuthiwa yi-food hub whereby abantwana abanda 12 labo gogo bazathola ukuthi at least kube lokudla abakutholayo oku-free. Thina sifuna i-free education. So emagwegwe laphana mbone ngani ngingakwanisa ukuyintroduce i-free education laphana ngoba mina isimi opposition le enika ama-excuses. Njalo mina ngikhangelele ukuthi ngibe lama councillors laphana koBulawayo azakwazisa ukuphusha i-issue yokuthi iBulawayo jikelele education kufuze iwe free.
Hello ke ngumnumzana Innocent Ndivali umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe yona oncintisa ukuba lilunga ledalele eParliament emagwegwe koBulawayo. I-Studio 7 inxusa bonke abakukhetho kungakhathalekile lokuthi ngabe liphi ibandla ukuthi basithumezele imilayezo yabo nxa kuyikuthi liyafuna ukuthi lingene emoyeni. Inombolo zethu +1 202 465 0318. Okolunye udaba lwezokhetho ibandla le-CCC lilezigaba ezimbalwa lapho okuncintisana khona amalunga aleli bandla. Kodwa lona ibandla leli lithi abancintisa bemele ibandla bengakhethwanga ngabenhlanganiso ethiwa yi-FAZ yona elobudlelwano lebandla lezano PF njalo ithiwa ikhokhelwa ngabe ngamapholisa ensitha ama-CIO. Okuningi asikuzweni ku-Ezra Chisa Sibanda esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Bayaxabana abazancintisa kukhetho labathiwe phandle kwalo esigabeni selwagwelo lezinye indawo lapho abanye abathi kwenziwa ikwehluleka kwamabandla amakhulu ukukhetha kahle abazabamela kukhetho oluzayo. Kanye njalo abathi kukhanya engani okunye kubangelwe yinhlaso ye-Forever Associates of Zimbabwe edlelana namapholisa ensitha awe-Central Intelligence Organization. KoBulawayo akubasangenanga ukuthi bancintise kukhetho bebetshengisela emahofisini ye-CCC besithi baqilwa inkokheli. Umnumzana Marcel Hlalo ubefuna ukuba ngusenetha.
Wangitshela ukuthi angiphuzile sebefake umuzi. Lokhu ngikhuluma phambi kaNkulunkulu ukuthi lami kwangishoka ukuthi yinto engenziwa ngo-2023 khona ukuthi ama
ababe mina ababe kumele waye bengazibani isikhathi kodwa zona sithabile sibanda uthi abe TBC abakhethwe kabaziwa
okwethu akukhanyi kulubulawa uthetha abantu esingakwaziyo le mihlanganweni niyabanqa kubizwa umhlangano lapha abangabuyiyo.
Osakhulayo webandla le-TBC uThamsanqa Ndlovu uthinga akazazi.
Sithi abami abasebenzela ehofisini ngoba nakho ngabathengisi bathola imali zefazi. Ngathi imali zefazi sezisebenza.
Obekufanele ancintise esigabeni seNtumbane Njube edalela ePhalamende emele i-TBC. UPastor Tshawana Mjathi wasekhitshwa igama lakhe ungenasizathu ucela ukuthula.
Siyathemina uBulawayo abe ngubulawayo omuhle, uBulawayo lothando, uBulawayo lokuthandana, uBulawayo obambeneyo, uBulawayo labantu abaxolelanayo. Sizahamba nekhampeni eli-TBC ukuthi uzahaye ngaphi.
Ukudoliselana kubasekeli bamabandla la bonke bakhala ngofanayo kuya phambili anxa ukhetho olukhulu lukancwabakazi solusondele. Esabelweni sevungu abahlali labasekeli bebandla le-ZANU-PF bakhala ngokuqilwa kwamelu wabo edalela ePhalamende abantu ukhithwe yi-FAZ yafaka umuntu ongayisiyo walesi sigaba. Ukazana Shamen Mpofu ngomunye wabazonde okwamagama.
Zona namhlanje imdubo wawadi yakhala lamawadi wonke nje akhona jikelele ayakhala ngobulimbane obubekhona phakathi kwamavoti la abekhona.
Omunye ukhala ngofana umnumzana Thebula wasemambanjeni.
Ubeyindoda akadizama ngoba nanku amarikeshini asisalindlini nambona ukusabhusha lokhana umesibiza kuthi uyabukwa asuze kufike ukuthi noma engwezansi usithi ngaze asebenze kuhlunga kuvuka. Hayi into adeyenza ibiyinto adi ikhanya iphumelelisa isigaba kwakuba kwabamangalisa ukhanya kulokunye kwakwenzakalayo.
Kukanti abathiphu siku lindawo labo basola ozamele leli bandla evungu kukhethwa oluzayo unkosazana Lorraine Bebe bethikaziwa ngabantu ngakho ke kuzadlisa leli bandla unkosazana Gracious Chuma uyakufakaza lokhu.
Nangwe thiphu si elikhokhelwa nguChamisa izani yathatha vele iyathatha kubu MP lapha iyasithathela ngoba ngani umuntu lo wongene leyo bese ngamthakazelele.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla leTPC umnezana Gift Osalo Siziba uthi indaba yefazi esebenzela iZanu PF yiye edale ingxabano kubandla lakhe ngenxa yokuthi iyesaba ukuthi ibandla elibusayo lizanqotha ukukhetha oluzayo.
Ngenxa yokwethuka ke isivunguvungu esibuyayo esenguquko iZanu yabe isiyafoja ama-signature kulabanye ke abanye kabengasikho kunhlanganiso yethu abathi bayiTPC abameli TPC kuba nendaba yokufoja icala elizweni leZimbabwe yikho siba reportile emapoliseni kulaba abangenwe entweni yeZANU-PF landelani umthetho ngoba uzalilandela kusasa lingaba ngandihlakaniphile namuhla kodwa kusasa kuzalilandela.
Umqondisi wenhlanganiso yefazi umnumzana Khuda Msaka usanda kutshela iStudio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe kayilani lokwenzakala ku-TPC lamanye amabandla njalo lakuZimbabwe Electoral Commission.
Ifazi ayizange ithathe i-voters roll, ifazi ayizange ingene nomsebenzi we-ZEC, ifazi iyenza umsebenzi wayo okuhlampelela iZANU-PF. So ngakho ke lokho ngamanga alihlaza ukubana ifazi yezalana ukhetho nokhetho siyakwazi ukuthi abantu be-opposition bayaphuma lezinto ababemele bekhala ngazo ukuthi bethi hayi lo nyaka ifazi ezenza ukuthi bedliwe bona bekwazi ukuthi bayadliwa.
Akwaziwa ukuba kuzohamba njani ezigabeni eziningi lapho kulabantu abahlaba umkhosi ngalabo abakhethiweyo uba bamele amabandla abo kukhetho olukhulu oluzayo. Ngimane Studio 7 igama langu Ezra Jesus Banda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America SA Washington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje ke kesizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi owake wahamba ngumkhokheli weNigeria umnumzana Goodluck Jonathan nguye ozakhokhela iqula elizohlola ukhetho eleAfrican Union. Iphephandaba lobulembu eleZimlife.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla leCCC umnumzana Nelson Chamisa uthi nxa umongameli Emmerson Mnangagwa engaqilibezela kukhetho kuza kuba lodubo olukhulu elizweni. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 ngingenele basakazi ay sithonga urecorder ke athi xa kubuza ukuthi uhulumende lweza ku-PF waye ungathi malunga lamadamu ungathi wenzela abantu ifeva kanti ngoba nje vele kumthetho we-government ukuthi kumele ikwenze lokho. Angimanje sekavali amahloni ukuthi phela imali ezabazidlayo ezekhonti kambi yini ebambekayo abayenzile eZimbabwe. Khona manje yabona umongameli odlama e-Russia ngathi la umuntu onjalo yini azelayo ebambekayo e-Russia. Uze nokuthi akufike asilingelele esibonile. Kodwa yena wayezola nama-countries awodlama
ukulwa thina sidinga imali yelizwe ethenga eZimbabwe imali yethu sisebenza emsebenzi ovuleka eZimbabwe esebenza sikhona imali eZimbabwe eyothenga kwamanye amazwe phandle uhulumende lo kahle kahle waye ungathi usenzele ifavor kathi khona kahle ngibuza ukuthi vele izalukazi ziyahola yini mhlawumbe lama road accidents abantu bahola yini abantwana besikole ibhimu bayafunda yini lo yehluleka maluva lokuyi bakhe lo abantu abakade beyisidla imali seZimbabwe lapho becold mathi into azama ukuyivala asimfuni nje vele lo yasidina ekakhulu kunabantu ababotshiwe be-MDP abesubsta manje abakakhulu bashaye intatyeli manje namuntu okushwe abanye namanje sinawo amavidiyo akhona le baba lemkhaba alizaluphefu akula muntu owabotshwayo ayilothi nasikhathele ngayo madoda akaphume manje ayi ugwaqo ngetholelwa losiwa khona bedinga lela manje ufika losanganeka inyanyisa nokuthimba nomfakasiwe ngapha elifanele
Studio 7, Studio 7, Tungamili Nkomo, Clips TV, Loga Nisili Kulumi Saba, Sazi Ponte, Studio 7, kwa nina wadale, Nisemizwa, Nangako, Maya Sichela, kwa Putin, Kutawa Ndu, Yazi, Sazi, Yazi, Tisela, Sisa Mezama, Maya Kwa Putin, Yako Mgano Waki, Mgano Waki, Asi Mgano Zimba, Kwa Putin, Mgano Waki, Nato Sia Bono Mgano Waka, Nato, Aida Zia,
Lapha ngikhuluma nezani izani wakithi isibulele ilizwe selifile kusukela enhloko yangkhona ngamasela wodwa inhloko yisela abalandeli ngamasela amapholisa ngamasela amatitsha ngamasela amasotsha ngababulali hawu wakithi kathi sifilane elizweni elingelethu sifilane akwehle wena muntu omdala sumdala kakhulu akusakufanelanga lokhu so lokhu sokungokwabafana akuqali sekutsha intaba 43 years ilizwe lingelamali eqondana lelizwe ngenhloni elilazo ukuthi imali ingene ngekhanda likampomo awu yesabana ke libe lenhloni ha
xoka zomhleli vuka njani sizilisa amazembithi zokusihlola abangani nawo bonke abalandeli bomchilo yerumba ngalokho okwehlele iqembu lensimbi lezwane ngicoka ukuthi kuyinto okuhlunga kakhulu esizweni sonke sinamathebelelethu sinamandebele kutho ukuthi kodwa phezu kwa konke lokho sananzelela ukuthi kungenzeka ukuthi noma kade kuyikufa okudalwe unkulunkulu kodwa-ke lathi sinenkinga abantu bakithi ukuthi lokhu esisalandela izalupief ukuze kube manje nxa ukuthi laba bantu behlile ukuthi bathenga ama-ambulance nje bayahlulika kodwa balesifini sokuthi bathathe bayithenga imoto ezihluka 200 something ezokuthi bayenze icampaign bahuga abantu ukuthi babavothile babuyelwe manje kodwa izibhedlela azila ama-ambulance into yokuqala yona leyo ebonisa ukuthi thina abantu emathebeleni sineproblem laba abantu akumelanga ukuthi ngabe kusesile umuntu emathebeleni ndosatifandi ngoba yibo abantu babulala abantu ngegugrawundi manje sebebulala abantu bakithi ngokufuna ukubasebenzisa into naleyo kufana ukuthi sicabange nje abantu bakithi ukuthi asifumenini entweni zezayo ngoba siyasetshenziswa yilaba abantu labo manje babuya bazothi khona bafuna ukuvotelwa babuya ngemoto ezidurayo imoto ebazithenge manje kodwa kula ma-ambi manje laba abantu balimele sweke iy'moto ezibathwala zibahambisa mazinya masuka kulezo zibhedlela akula mitha akulani akula sizwe kwalutholayo abantu bezibedlule emhlabeni kodwa uthola abantu bakithi lokhu isathi phambi ngezapela asizame ukutshitsha ingqondo bantu bakithi vukani emacandeni laba abantu kumele bakhitshwe laba sizamene omunye uhulumende ongcono ongatshintshi izinto elizweni sizamene ukutshintsha abantu bakithi ngiyabonga ngumasengo okhulumayo ngilapho kobulawa ephumule
ma-studio 7 studio 7 siyabingelela ku-studio 7 akithi sithwele zima ngapha e-west enzani abantu bezanu basisabisa basihambisa emhlanganweni nenkani kodwa lapho basibala amagama bathi basazosilandelela basitshise angazi ukuthi siphile kuphi umhlaba lapho ezimbabwe singasakwazi ukuba sizikhethele esikufunayo ngoba bakhathele ukusetshenziswa ngalobona lawo abantu abasihlukumezayo, abantu abangalalutho abasetshenziswayo, abantu abalolutho baphonga ukuba bezihambela bebayuza kuhle.
Abayikhumbulayo intikazini nangumkhuleko wasesozulu kusivikeleli Afrika maluphakanyisa udumo lwayo, yizwa imithandazo yethu Nkosi iyelela thina usapho lwayo. Woza moya, woza moya, siyelela woza moya. Amandla, viva Letso Tshankomo, viva, viva Mtharazi, viva People's Team.
Yes, bingelele enkundleni ithi ithola njani basakazi. Ye, ukhuluma engumantsheza. Ye, basakazi labantu baseZimbabwe, ngicabanga ukuthi mina umuntu uma ngempela esenza imisebenzi emihle ubukwa ngabantu, kuyabe kungalasidingo sokuthi uthone ufoster abantu ukuthi abantu bekulandele, kuyabe kungalasidingo sokuthi uthone uchaya abantu ukuthi bekulandele, kuyabe kungalasidingo sokuthi ugibele phezulu entaba uthone umemeza ukuthi hey senilenzele amadamu, hey senilenzele lokhu lalokhu. Hayi cha, kutsho ukuthi umuntu ungambona isiza njalo uyabe evala ukwehluleka kwakhe. Okwempeleni uma usenza umsebenzi emihle ungconywa ngabantu, awuzincomi wena. Manje lokho esikuzwayo kuzano ukuthi ihambe izincoma, ingayenza umgwaqo 2 meters, 2 kilometers, iyagibela kwezintaba imemeze, ingayenza okunye ngalo kuyi-station kwamagethi, mhlawumbe ukukhipha nje mhlawumbe amamegabyte ayi-1 phesenti iyajikela sezentaba imemeze, kuyakhomba khona lokhu ukuthi kuyikwehluleka. Akulasidingo sokuthi uhambe uchana labantu ukuthi abantu bekulandele, njalo akulasidingo sokuthi khona uthi ungabona umuntu egqoke isembatho se-opposition uze umkhande ngamatshe uze umbulale, wena ukwazi ukuthi khona labalandeli bakho abaningi. Kuyakhomba khona lokhu ukuthi khona leyo i-desperation, umuntu mpela o-desperate. Kufana nje ne-politics le yabo Witness Dube leyi, kuyabona nje ukuthi umuntu lwana nje ukhuluma nje cheap politics. Ngoba akulasidingo sokuthi khona uhambe umemeza, namhlanje ukhuluma ngalokhu kusasujika ugijimuyele, namhlanje ukhuluma ngalokhu kusasujikuyele. Ngicabanga ukuthi abantu kufanele sikunanzelele ukuthi ngempela ngempela mayezane lama-supporters, akulasidingo sokuthi ihambe ichaya abantu.
Awu, sanibonani, sanibonani ku-Studio 7 okhulumayo ngoJemo. Ngajabula le-audio ma ingafundwa. Siyezoba abantu bezanu-PF ikhulumele ukuthi mna ngingaguyazama, kodwa once libavumela futhi libabisele esihlalweni iyokwani 5 years, bayaqala ukulitshela ukuthi bayalungisisa sokusele inyanga ukuthi bavotele i-5 years, nebabehola besidla betshontsha imali. Khiphana abantu laba once, asivoteleni enye iphathi, khathele ngabantu labo.
Ngizungesithi sizangenjani na indaba yezanu nzima, bakhuluma okunye bayenza okunye, manje bathi udlama balibona abanye, abanye bathi udlame lungabi khona. Endeni ngapha babulela umuntu, abantu kuningi kokulala vilijaba. Ngibonge lalololo lethu okuthiwa wamangalela ilunga lezanu ukuthi lalo lafaka amaphepha lalo ikhola zilishayelile sile. Sinibonge lo muntu, nguye wayenza amalunga e-CC azakwazi ukuvunyelwa namhlanje.
Zamani ukuthelela nabantu abadala, siyabonga.
Thina sifunayo ukuthi njengobana kuvotwa, hayi ilizwe liyalunga kube lo msebenzi kuthiwa yezimbabwe, hayi ilizwe liyalunga yikho zonke zirayi ukuthiinibani kumbe uyinebani ainto zalunga kuphela kuberayini. Awukhuluma ngomax khonapha esikhulumi sokugoma.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe abancintisanayo umnumzana Nelson Chamisa baqhubeke besenza imihlangano ebigcwele abantu. Ngambe ibandla le-CCC lizanqotshwa ngokufaka abantu abangakhethwanga nguZulu ukuthi balimele na? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Igama ngu-Chris Gandhi, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.